Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwezi tatu mshakateni kulwezi 2021 ikama nguntunga milinku mo nazi ezi hamba pambi li
aisi mchari sombe umacha strito kipela babanduku rimandi mwaba vele itala wali wacheleo gani sotala
umteto ndaba kamanchi usula se itala lokuthuka umongameli Mnangagwa eveliseteswa izakhamizi zePaid Bridge ezimbili.
Siyananzelela ukuthi abadala abantu abanenkathesi abasagqoki ama-mask.
Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu seliqalile ukuna kwezinye izigaba kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebeliseteswa izakhamizi zePaid Bridge ezimbili. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umantshi utakuzwa kwazemba ususe usarudzai ambirijani lo remember Simbarashe Ncube kugwalo lwabasolwa olwerimandi ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuthonisa icala labo okomnyaka. Ababili laba babotshwe enyakenye ngoNhlangula beseteswa icala lokuthumeza umfanekiso kaMnangagwa enqunu enkundleni yeWhatsApp. Baningi asebebotshelwe amacala okuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa abagoqela ipolisa elibotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe selibolile njalo lo Mnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Le yinto eyasolwa kakhulu ngamagqwetha kanye labakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxelo nobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kurimandi ngoba vele icala abalibotshelweyo kanti socala ku-constitution liyakhethwa ngabantu lela so akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana lokwethuselana lokuthi abantu bangabi lelungelo lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech. Kuthi abantu bakhulume bekhululekile. Hayi mesathi laba simtshayela ihlombe sibili ngoba umthetho lo wakade bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esiseyelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona kuhle ukuthi sikunanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle ngokunjalo abantu nxa beselizweni elibolile bayathukuthela bacine bephumisela kungaphakathi. Uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azame ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumeni angafuna ukuzizwa. Abantu balelungile lokukhuluma ukuthi inxa behlukuluzwa besiza ubuhlungu batho ukuthi bazibuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani. Uhulumeni angabahaladi, uhulumeni angabathethisi, angababophi, angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Nesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa. Wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje umgabe lo mnangakho
uyabona into eyenzakala lapha akula Second Republic kufana lo muntu othego ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe elitsha lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala ilizwe from 1980 kuze kufike lapho umgabe ophume khona bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikamgabe kuze kube lanamuhla kokunye futhi umgabe uphosta bengcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasosha emgwaqweni okwaba kubi kakhulu ngomgabe iGugurawound kodwa lalo ubaba lo lesandla kuGugurawound sesibona futhi lase kudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili zimbila zantabanye ngabantu abafana xathu
umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lesaphu Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamatshumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi lane 14,581. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,808. Asebebhubhile bonke sebefike ku-4,691. Phakathi kwababanjelwa umkhuhlane izolo oyedwa ngowesinye isikolo koBulawayo kuthi omunye ngowesikolo seManicaland. Inhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance ithi okunye okungaba kubangela ukuqansa kwenani labantwana besikolo ababanjwa lomkhuhlane ikuthi basuke balibale ukulandela iziqondiso ezihlelwe ngabezempilakahle ezifana lokugqoka amamaski ukuqhelelana kanye lokuhlala bege izandla ngesepa ngesonto kulabantu abalitshumi lambili ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zakoBulawayo kuthange ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabafundi ababili njalo ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zeMashonaland West UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Kukhanya koBulawayo sokuhlupha ezikolo yikho lapha iCOVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningi khathesi abasagqoki ama-mask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele iCOVID-19 abantu abaningi sebehlangana nje beseduze siyananzelela ukuthi lokho engxenye yikho ngabe sokuzaletha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke njalo into eludubo ukuthi sesisiya kuDisemba ngesikhathi seChristmas okuhlangana khona abantu ngakho-ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheka
sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo
ziluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19 ngakho into okumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola-ke ama-mask lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla ama-sanitizer kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili
abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana
Udubo lukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina beyekethisa. Ngakho ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlane lokhu khona into kumele yenzakale. Njalo iqakathekile ukuthi amabandla inhlanganiso ezizimele zodwa uhulumende, Minister of Health, Minister of Education kube yinto okubanjana izandla ngakho. Njalo ke kungene ebulenjini, kungene kuma-radio lakuma-TV kukhankasa ukuthi abantu benanzele lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli. Njalo singayekela ukunanzelela kutsho ukuthi siyathi singena nje January sokusiba lenye futhi lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe. Le yinto ethakazelelwa ngabanengi ngoba bekutshisa kakhulu, isikhudumezi sifika kubo 44 degrees Celsius kwezinye indawo. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lwethule umbiko izolo lusithi isikhudumezi lesi sandulela izulu. Luxwayise abantu ukuthi benathe amanzi eneleyo, bengazichayi elangeni, benganathi utshwala kakhulu kumbe iziphuzo ezilethukela, njalo bengahamba-hambi mahlayana ngoba ukutshisa okunje kungaba yingozi empilweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni wachasisa okunengi ngokuthi ukutshisa lokhu kuthinta njani umsebenzi wabo.
Ekuseni kuqale sibili kanti kuyatshisa, sele izolo nje izolo kutshisa kakhulu kakhulukazi, namhla kwavuka kuyatshisa but into zokusemini waqala nje ukubala amayezi, athese ngama-5-6 kuqale ukuthondathonta izulu lapha bezalaphana lapha abayethi liyana ukuphumula ngaleyo kanti liyana kancane, so ngatheza ngani sokuthi nje lempijani nje. So kwami kuyaqandelela.
Ye, kodwa singathi isikhudumezi lesi ebesikhona siphathe njani abantu?
Ngokubona kwami ngibone imbiko ethize ekade yahamba nje asebulenjini esithi yona sukusela izolo kuzekeze kuyefika kubo 14 kuzakwazi ukutshisa kakhulu kwedlulayo okungajayelekanga ikakhulu khona lapho koBulawayo ku-White Bridge lezinye indawo. So namhla vele besikhangele ukuthi sizabe siphekwa lilanga sibelokuzwayo. Labantu emini yathi bekhala nje besiyatshisa, kulomuntu othe izolo yena ke utshawe likhanda, awaye bekhala ngemungula, hayi utshise kakhulu izolo sibili, but namhlanje hayi awuzange kube khanda izolo, kodwa izolo lokutshisa kwamanzi anajibi noma ofisini abantu abasinezela khona kade kukhudumala sibona ukuyatshisa okuzwayo singazi kusasa ukuthi kuyavuka kunjani. Njengabe awuzange abomomkhadi belifunana kuyaqhuka inxele yaqala futhi ukutshisa futhi nokusasa nje kusena kusasa.
Isikhudumezi lesi sithinte njani umsebenzi wenu?
Ngisa ngaphansi kwalokho ethi nesikhiwa ngama-makeshift effects. So amaningi akhona vele kalungelanga nje ukuthi umuntu ahlale khona asebenze kahle. Kuyi-umbrelayana encane vele ingxenye ebhobokileyo futhi. So abantu abaningi bethole nzima kakhulu abathengisayo. Abanye bathengisa into eziqandayo noku ama-cooler box, abona medelani lani. Kuzonokunzima ngoba vele bekuhle kuncibilike nje lokudla okunye abakuthengisa kudaba abantu ayokuchaya egcekeni ukuthi akuhlawula ndawo laphela ama-shares ongahlala kuhle khona. Ngasho ukuthi umuntu uhlezi ethengisa uhlezi ngaphansi kwe-umbrela but iy'mpahla zakhe zihlezi elangeni ngoba imali yakuthi athenge ishedi enkulu yabe engalayo. So abantu abaningi bathi bethole nzima. Kathesi futhi njalo inkinga esikhona ukuthi nxa izulu liqala ukuna, so abantu abaningi sibele bevale emasizweni ngathala bethi bevale bekuqhuba kithi. So kunobunzima kakhulu vele ungakhayela nje kuthi azokuthola ama-sefs lapha njengandlile emakethi laphana elokhu ze-islanders. Abantu sebethile impahla zibalekile bathiya abafana besikaniya ukuthi bathwalele. Okutshengisela ukuthi izulu abeseline kakhulu kuyaba vele ludubo izinto zibe manzi kube lokunzima. So abantu vele abasebenzayo abaphansi kwendlela embokodo izulu liyana kumbe kuyatshisa ngoba indawo abasebenzela kuzo kazilunganga. Kathele khathi izulu vele sokuwesi izulu lingana kuyahle kube vele kwemanzi phansi kumele bebaleke. So sesingena vele unolumba sokathi sembathi kuyaba nokuzima kakhulu kubantu abasebenzayo.
Umnumzana Michael Ndiweni, ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokusungulwe isitimela seZubco esizathwala uZulu wakoBulawayo phakathi kweviki sisuka edolobheni sisiyaphelela elokitshini leCowdrey Park. INewsday yona ibika ukuba uhulumende usethembise ukwengeza iholo labaphathi bezikolo ngesilinganiso esiphakathi kokulitshumi ekhulwini i-10% kusiya ku-20%. 5%. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ku Studio 7 njani? Impela ama audio amakabalwa lokho ngiyafaka lapha kabalwa. Ngithi phambili ngizwe lakithi. Ngixwayise nje ebantwini bonke laba ngoba ngiya izindoda yasetokwane ithi i-tribalist ayifuni kodwa ewumuntu kamthwakazi. Angazi o yena akazange afelwe ngabantu o izihlobo through igugura unde ofuna maybe yena ngendlela engayo udlale zano so besicela nje ukuthi ne abantu basetokwane babekwazi ukuthi umthwakazi ukhona ene umthwakazi umela abantu basemathebeleni.
Siyabonga ku-Studio 7, siyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7. Hayi, thina sithanda ukubingelela kakhulu izihlobo zethu esingalisuphi, ama-councillors ethu ku-Ward 19 engalisuphi, sibingele konke izihlobo zonke. Kodwa into yakhona elihluphayo lapha yikuthi kona sibe e-connect siyayiswela esikhathini esiningi nxa singapha kuleli cele lethu. So amadatha egcine sephela singazange sikhulume nabantu ku-Studio 7. So besicela ngomusa ukuthi bona bakithi e-Studio 7 nxa ukuthi ehluleka isihlele sidinga amalayini angcono angasisebenzela ngoba nxa sesikhuluma nabantu emakhaya ngapha sehlule ukuthi sikhulume le mkhuhlane sesihluleka lokuyikhuluma i-econethu yethu ingapha ungani uthiwa isisincindezela iba khona ekuseni ngo-8 okuzokuthi ukutshaya 7 okuzwa kusela lutho ebusuku sisakhuluma abantu emini sebasisebenza. Sicela ukuthi i-Studio 7 bakithi balalele lani lisincedise-ke entweni yethu le. Siyabonga.
Sanibonani, ninjani bakithi? Ngicela uncedo kakhulu. Kunosisi engimkhangelayo, ngifuna ningikhangelise bakwethu, ningincede. Igama lami nguVicente wakomoyo, ngisuke esigabeni sasePlumtree. Ngikhangela usisi okuthiwa nguSikhangelo wakoNdlovu, okanye Sikha wakoNdlovu. Ikhaya lakhe lisendaweni yasesigodini, but uthi wathi kimi akasahlali esigodini, sehlala phi eBulawayo ngoba abazali bakhe bonke bashona basebemuvelwa endaweni yaseBulawayo. Lapho eBulawayo engakwazi khona ukuthi kukuphi kwendawo. Usisi Sihlangena, I think mangicabanga kwaku-2005 or 2006 khona lapho sahlangana eBeria eSouth Africa. Sahlala nje kancane, zange sihlale isikhathi eside. Kwaba kungumuntu obapregi, ngase ngiphelelwa ngumsebenzi, ngase ngizodinga umsebenzi endaweni yaseCape Town. Ngamcontacta kanye ufika kwami eCape Town, ngamthola ngathi ngiyazama ukumcontacta, angisamtholi lowo muntu ngoba ngumuntu webregi. Ngicabanga ukuthi lapho khona onomntana. So bakwethu, ngicela usizo please. Ongabe mazi angcede unosisi wakhe okuthiwa ngobuhle, kuzobuya ubhudwakhe omunye othiwa ngoLeslie. Inamba ningangithola kuzo bonke ngabakondlovu labo abantu. Inamba ningangithola kuzo zithi 076 500 3305. Ngiyabonga bakithi.
Salibonani Studio 7, salibonani lani balaleli kizo zonke indawo emhlabeni. Ngithi nami ngifake wami umbono namuhle ekuseni ngendaba le yeZimbabwe. Ngicela ukwazi kulaba abanye abaZimbabwe besindebeleni abathi bona umqondisi uyi-tribalist. ukuthi kwenziwa yini ukuthi eZimbabwe umntwana ozelwe emathebeleleni elesibongo lebizo lesindebeleni angeke aphuphe ukuthi angaba ngumkhokheli welizwe angaze abe gudu okungakanani. Kwenziwa yini? Angithi yizwe ipolitiki ezatshiya zifakwe ngabomgabe ukuthi umuntu wesindebeleni vele sekungani kungumthetho ongabhalwanga ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kule minye imihlobo eyiyo efanele ibuse. Amaphathi wona lawo esikhuluma ngawo ezanu PF labo MDC into ababenza ukuthi kuthiwe ebona yibo balobo leadership asuke emashonaland kulokho kuyi-constitution kamgabe engabhalwanga yena le yakudala yokuthi umuntu wesindebeleni ngeke abe ngupresident. Ayisiyo yini tribalist? Wenzeni umqondisi ngaphandle kokuthi uzama ukulibonisa into e-obvious lana eliyibonayo phambi kwamehlo enu? Why lingazenzela okwenu lithanda ukulandela abantu kanti bayalitshengisa ukuthi ngeke life laba ngabantu emehlweni abo loba liyafisa loba kalifisi?
Kanjani balaleli be-Studio 7? Ngivusa uNhlanhla Mahlangu eButswana eFrancistown. Ngivusa umama uNhlanhla komaTshivovo. Ngivuse lo Nkomo RJ. Ngivuse lo mdala uNdevula uSathulane. Ngivuse lo Paul Ngwenya imali mama oyinyanga. Lo mzamo uJabu Ngwenya othanda utshwala. Ngivusa lo baba uMahlangu elusulu kondani eShawini. Ngithi linjani baba khona ngapha? Pho izulu selisina yini seliqasile kulima yini? Ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sanibonani balaleli be-Studio 7 okhulumayo engubakisani ngokukhula kwesibongamelo sakoNcube okhulela endaweni yasematoponye. Sithanda ukubungelela kakhulu kakhulu kubongani Mlilo uMatshawuke endaweni yasematokonye. Ngibingelele kakhulu uMkhize endaweni yaseNgwezi. Ngibulise kakhulu lona zakhele laphana eMatshamhlophe noBrian Dube enyulobhengula koBulawayo. Mina okhulumayo ngingubakisani wakuNcube isibongo mdabuka endaweni yasePlumtree eMatokonye.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kuzivela kwamanye amazwe. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba kubotshwe izisebenzi zomanyano we-United Nations ezilitshumi lasithupha kwele Ethiopia. Umsakazo munye uthi njalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ukwele France ukuyahlangana lo mongameli walelo lizwe u-Emmanuel Macron. Singene kudaba lweMelika. Inkampani ye-Pfizer isilobele ugatsha lwe-Food and Drug Administration icela imvumo yokuhlaba abantu abaleminyaka esuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ijekiseni ye-COVID-19 esithathu i-booster shot. Ijekiseni le ngeyokudlondlobalisa ubukhali bamasotsha omzimba ngoba amajekiseni amabili asehlatshwe abanengi esibabuthundu ngokuya kwesikhathi. Kumaviki edluleyo inkampani le iphiwe imvumo yokuhlaba abantu asebekhulile kuphela ijekiseni yesithathu le. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa, ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama vaccine akuqala, njalo abanye bavele bekukhangelela ukuthi kungathiwa sokulama booster bathi bazahlaba, kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi, wona la ama vaccine vela okuqala ama jackson okuqala vele bahle bathi bafunda kuzwa ngawo. So nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu booster, udaba lwakhona luzaba nzima, kuzaqhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama-vaccine lalabo abangawasekeliyo. Kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho, mina hayi, ngiyajabula kakhulu ukuthi kuza kuba le-booster, i-booster egoqela abantu abaningi. Hathi lokho kade sikuzo kwakuqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaneminye imikhuhlane ebakhathazayo. Nxa sokuthiwa sokuhlatshwa labo abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu, hayi, kungaba yinto enhle uma silalela abezempilakahle. Abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la lalowa bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19, kodwa kuba nganeno, akufani lalaba ababe bengahlatshwanga. Bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN, omunye ubabe ekhuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la, kodwa wagula, hayi, uthi hayi i-COVID yamdabula yambeka le. Uthi khona pha avuma khona ukuthi hayi, kungangcono abantu bahlatshwe. Khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi, hlatshwa nini.
Uhulumende weMelika siyazi usefake iziqondiso eziphoqa abezempilakahle, izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhla ka-4 ngoSibandlela. Ulubona njani lolo daba?
Lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona, ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezidlula 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi izisebenzi zihlatshwe lamajekiseni, kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa amajekiseni sokuzamele babe besenza ama-COVID test kaningi, njalo sokuyamele bagqoke ama-mask. So sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka i-mask insuku zonke emchokotho, kumbe ufuna ukubulokhu siyaxhonqa amakhala usenziwa yona ama-COVID test wona lawo. Asazi ukuthi lapha kuzahamba njani, ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba. Ukuphikisana vela kusoze kuphele ntunga, kodwa-ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokhu, bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba, abangalusekeliyo nabo bakhona abaningi. Kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa i-divide sibili, phakathi laphakathi, abanye ngapha abanye ngapha, lokhe kudonselwana kunjalo. Kodwa kulabo abavumelana nakho kuyabe kuyinto enhle, ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la, usuyabe usulethemba lokubana impilakahle yakho isesimeni esihle. Laba laba abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa, basoze bavumela izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo njalo. So kuyibo-ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani ukubamba i-COVID la uzasizwela ngejazi lakho kumbe ngebhatshi lakho. Kuyafana nokuthi emhlabeni vele empilweni nje kulezinto ukuthi lo lalo uyazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani. So ayikho khonoko, sizabe lokho silandela ke abezempilakahle sisiza ukuthi kuyini ke okutsha. Ngoba mina ngokubona kwami sibili ama-vaccine lawa kukhanya ngani into esesizahlala layo sibili. Ngikhumbula udokotela we-CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi mbubhale udaba esithi kusukela nje khathesi kusiya phambili kumele abantu bafunde ukuphilisana lawo umkhuhlane lo we-COVID-19, ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele. So ukuhlatshwa amajekiseni la ngimnambona ngani kuyanceda sibili, mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza, kodwa nxa bekhona abangavumiyo singakuthini qiniso?
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba kaMantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBeitbridge ezimbili. kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.